ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Jona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
we as a party have been fighting for reforms of these unfair practices which indeed must be reformed.
Njengebandla sihlezi sikhala ngokuthi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqutshwa ngalo elizweni.
Umeli weHarare West edalele parliamente engowecelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Jesse Majome, uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo.
Nxa yiyo indlela abanjwa ngayo kusiya phambili, luzahlupha kuZANU-PF luhluphe futhi kulo ilizwe lonke. Yikho phela emazweni amaningi ukhetho lwangaphakathi kuma-political parties okuthiwa ngama-primal election ebanjwa ngaphansi kwenhlanganiso eyiyo ekhangela ngezokhetho kuleyo ndawo.
Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olama-primary elections namuhla kwezinye isigaba zelizwe kule ngxaki ezithile elihlangana lazo. Kusungulwa uhlelo lokuhlaba abantwana abangamantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane le-human papillomavirus elibangela imvukuzane yomlomo wesibeletho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weHarare West edalele parliamente engowecelele MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosazana Jesse Majome, uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo. Ngakho uthi kasoze abe saphatheka kukhetho lwama-primaries olwebandla lakhe. Kodwa uphange wathi lokhu akutsho ukuthi usephumile ku-MDCT. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMajome uveze lokhu emhlanganweni lethathe lezindaba owenzelwe e-Civic Center emzini we-Marlborough e-Harare wokwazisa inyathelo aselithatha lokuncintisa ezimele. Ngaphambilini ubikwa ehlangane lomgcinisihlalo we-FDCT uMnumzana Morgan Komichi lohlangothi olubona ngezokhetho ebazisa ngaleli nyathelo lakhe. UMajome uthi angake aphatheka kukhetho lwama-primaries olungahlelekanga, kungakho esekhethe ukuncintisa ezimele.
We as a party have been fighting for reforms of these unfair practices which indeed must be reformed.
Njengebandla sihlezi sikhala ngokuthi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqutshwa ngalo elizweni. Kuyinto eyaziwayo ukuba inkokheli ebandleni lami ithi akumelanga siphatheke kukhetho nxa leyo nguquko ingasabanga khona. Pho mina ngiphatheke kanjani kukhetho lwama-primary olungahlelekanga? Abebandla lami besehluleka ukwenza khona kanye esihlezi sikhala ngakho lapho kuqutshwa ukhetho lokukhetha inkokheli yelizwe.
Unkosikazi Thiwe Masundire, isakhamuzi se-Ashton Park e-Harare West, uthi uyalijabulela inyathelo elithethwe unkosazana Majome.
Inyathelo leli lithethwe nguJesu siyalemukela ngokuhlukuluzwa esibone ekwenziwe yiparty yethu. UJesu ngummeleli weparty yethu e-MDC okweminyaka eminingi, so besikhangelele ukuthi ahlonitshwe. Ngalokhu abakwenzileyo asali lokhu asekukhethile, siyakwemukela.
Unkosikazi Masundire uthi okumzisa ubuhlungu ngalolu daba yikuba kusetshenziswa owesifazane ukuhlukumeza omunye owesifazane.
Sibona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba iparty yethu yayithena omama abasimelelayo ePhalamende balutshwana. So siyamangala ukuthi umama omunye akonteste ngomunye umama. Yikwengezelela kumbe yikukhipha. Besikhangelela ukuthi lapho esimelelwe khona ngomama kungabi lomunye ozakhontesta umama ngoba umama ukhona. Lo mama omutsha siyamemukela ukuthi ingabe ufake kwenye indawo okungala mama ukuthi omama sande ePhalamende.
Okusekelwe ngunkosikazi Thandeka Ngulube wasesigabeni sikaMajome eHarare West othi kabahlalisekanga ngosekusenzakala kuMDCT.
Sizobuhlungu kakhulu. Asisakwazi ukuthi okwenzakala kuparty yethu eMDC ikakhulu abantu bona laba abakhulu phezulu kuNational Council ngathi ukuthi khona bakubona njani nxa kusenzisa nje ngenye indlela sebebulala iHarare West.
Uqhubeke ethi yena labanye besigabeni sakhe eHarare West bafuna ukumelwa edale lePhalamende ngumuntu oyisakhamuzi salesi sigaba ngoba ezwisisa inkinga ababhekane lazo.
Yi constituency yabo mama emelo mama sifuna izinto ezilengqondo njengabo mama asifuni izinto ezenziwa zizinto ezingekho emthethweni esikufunayo sifuna balandele umthetho iconstitution konke abakwenza bakwenze belandele iconstitution ukuze ukwenzela ukuthi wonke umuntu abe nelungelo lokuthi afune ukukutsho.
Ngolwesihlanu olwedluleyo uMajome wazise ukuba akasaphatheki kukhetho lwama-primaries. Sekuvela ukuthi inkokheli ye-MDCT ifuna unkosazana Johanna Mamombe ukuba amele lesi sigaba. Kubonakale amalunga ohlangothi lwabasakhulayo abazithi yi-Vanguard e-Civic Center ngesikhathi lomhlangano nentatheli zindaba usenziwa lanxa bengasazange bawuphazamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Amanye amabandla aphikisayo athi azakwenza konke okusemandleni awo ukuqhuba ukhetho lwawo lwama-primaries ngendlela engelabuqili njalo engasoze idale ingxabano phakathi kwamalunga awo njengalokho okwenzakale kuZANU-PF laku-MDCT. Kubika uGibson Bebe.
Ababandla ehlukeneyo batsho lokhu emizameni yokuvimba ukuba kungabi lokufuthelana lokuxabana phakathi kwamalunga njengalokhu obekusenzakala ebandleni leZANU-PF leMDCT. Ama-primary elections lukhetho olwenziwa phakathi kwamabandla ukuze bakhethe abantu abazancintisa bebamele ukhetho lwelizwe oluzenziwa lonyaka eZimbabwe. Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPithule Maphosa uthi ebandleni lakhe ama-primaries enziwa nje kuphela ma enye yezindlela abayisebenzisayo sezehlule ngoba beqakathekisa ukukhulumisana abantu besitsho abafisa kwenziwe.
Njengebandla thina asigijimeli ama-primary elections sile nto ekuthiwa yi-consensus mangakubiza ngesikhiwa lapho ama-candidates ethu mabe ngaba bebaningi esigabeni bayakhulumisana bevumelane bephumelo yedwa eyabefuneka khonapho. Yikho esikwenzayo lalo nyaka sikhangelela ukuthi seba la ma-primary elections ngoba indawo eziningi sekukhulunyisene sesilo candidate oyedwa ofunekayo ngesigaba langesigaba.
Omunye njalo yisikhulumeli selinye lamabandla aphikisayo ele-UANC umnumzana Alpheus Mapranga uthi kwelakhe ibandla bayahlolisisa ngokugcweleyo ukuze amalunga ebandla abe yiwo azikhethelayo inkokheli alethemba lokuthi izagcwalisa izifiso zabo ngokweneleyo.
Okwenzakalayo ngakithi ama-primary siyawayenza satshela abantu ukuthi ngama-districts abo nama-province bazidingela abantu ababathandayo kwindaweni zabo ukuthi kungabe lokukhalakhala kwabantu besithi sabanika abantu bebenazona bengabafuni.
Okhethelela elinye lamabandla aphikisayo ele-Renew Democracy of Zimbabwe RDZ umnumzana Elton Mangoma uthi bona indlela yabo iqakathekisa ukuthi abezingcwethi ezigabeni ezithile yibo abamelayo kuvunyelwane ikantike nxa bengehluleka yikho lapho abaqhuba khona ukhetho lwama primary.
As Ford, we have got a philosophy first of making sure that we have got a devolved state which requires
sinendlela esenza ngayo izinto eyokubona ukuthi siyapha amandla ezigabeni ezehlukeneyo, eyokubona ukuthi silabantu abenelisayo emakhansilini ethu lasezigabeni esivela kuzo. Ekukhetheni wethu abazasimela, siyancintisana sinike ithuba lokuthi abalesifiso sokumela izindawo zabo bakhankase. Kusiya ngempumela yokhetho, abantu bayasimela ezigabeni ezijiyeneyo nxa kuphela kuvumelana. Yikho ke lapho esenza khona ukhetho ngaphakathi kwethu.
UMangoma akasachasisanga ukuthi ibandla lakhe selilabo abazamela kukhetho lonyaka. I-ZANU-PF iqale kumaviki amabili edluleyo ukuqhuba ukhetho lwayo lwama-primary olungahambanga kahle elizweni lonke jikelele. Lwaze lwaphindwa, kodwa lalapho soluphindiwe lokho kulokukhonona ngendlela oluqhutshwa ngalo, abalandeli balo bekhala ngokuthi babanjwa ngamandla ukuvotela abantu abangawafuniyo. Imele Studio 7 eseHarare, nguGibson Bebe.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave, 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olwama-primaries kwezinye izigaba zelizwe namuhla kule ngxaki ezithile elihlangana lazo. Iphephandaba leHerald lithi esigabeni seGlenview South ukhetho lolo kalusenziwanga ngemva kokuba kuqhamuke ukuphikisana phakathi kwabancintisanayo phezu kokuthi iconstituency le iphelela ngaphi. EMtare North abanye abasekeli baleli bandla babikwa beyale ukuvota ngemva kokuthola kulomuntu oyedwa kuphela emaphepheni okuvotela. EMtare West omunye obencintisa umnumzana Freddy Mushipe ubikwa ethole ibizo lakhe lingekho. EZimba North leSouth ukhetho lolu lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba bebebaningi abantu ekade belokhu bengakavoti ngalintambama. Ukhetho lweZANU-PF lolu luphindwe ngemva kwengxabangxoza ebekhona kukhetho lwakuqala lapho ukubikwa kwaba lokuqilibezela khona. Ukuhlaziya udaba lolu sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Kubonisa ukuthi kumele kuphakanyiswe indlela okusetshenzwa ngayo kubanjwa ngayo ukhetho. Nxa yiyo indlela abanjwa ngayo kusiya phambili luzahlupha kuZANU-PF, luhluphe futhi kulo ilizwe lonke. Yikho phela emazweni amaningi ukhetho lwangaphakathi kuma-political parties okuthiwa ngama-primary election ebanjwa ngaphansi kwenhlanganiswe yiyo ekhangela ngezokhetho kuleyo ndawo. Nxa kuseSouth Africa i-IEC, i-Independent Electoral Commission, nxa kukwenye indawo lako kanjalo kanjalo, bekufanele ukuthi i-ZEC ibe yiyo ekhangela ngama-primary election ama-political parties wonke a-registered with i-ZEC. Kwenzelwa ukuthi i-democracy leyana ukuphathwa kokhetho kusukele kuwa ama-party ngokwawo, kuthi kufika abantu esibangeni sokuthi babe ngama-candidates ku-national election kube yikuthi babuye ngendlela efaneleyo. I-ZEC yakuleli lizwe ichile ukuthi ukhetho lwakhona luhambe free and fair. Kumele iqale ngale khona ngale ibe yirani ukhetho hayi ukuthi ama political parties azizana nelukhetho
umcebisi ka mongameli Mnangagwa ubaba umtswangwa wayenqotshiwe ukhetho lwakuqala kodwa kulolo usenqobile ngoba obencintisana laye uthe akasancintisi ungathini ngalokho
kukabili kungenzeka ukuthi kwakudlelezelwe emuva le kumbe nje sekudingeka ukuthi ancitshwancitshwe lo wayenqobile athenjiswe lokhu lalokhuyana okubuhlungu kumbe okuyintokozo ukuthi aphume kodwa ngandlela thile kuselento eziningi ezifanele ukuthi bazichazele uZulu ukuthi ngempela yini ukhetho lalungahambanga kahle ngalesiya sikhathi kumbe bahamba kahle wadliwa umtswango sokube yindlela yokuthi-ke kwakhona kwenzelwe ukuthi umtswango azawine okungenzeka ukuthi kube lokwethusela phakathi kumbe njalo ukuthembisa okunye okuyiziwiji okumnandi kusamele baphumele kuZulu bamchazele ukuthi kathi vele kuhambe njani.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekubulawayo. Live talk lamhlanje sixoxa ngokhetho lwama primaries kumabandla ezombusazwe atshiyeneyo ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwalonyaka. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umqondisi wohlangothi lwabacuphi kwelebhilithane u-Andrew Parker wetheza ele-Russia umlando wokungahloniphi imithetho yezomvikela emazweni womhlaba. Umnumzana Parker wethule amazwi la ngemva kwesehlakalo sokufakelwa ithefu kwake waba ngumcuphi wele-Russia osehlala kwelebhilithane uSergey Skripal kanye lendodakazi yakhe uYulia ngenyanga edlule. Kubikwa sokufe abantu abangabalitshumi lathoba nemunye kwele DRC bebulawa ngumkhuhlane we-Ebola. Lokhu kubikwa inhlanganiso ye-World Health Organization. Umunisipala wakobulawayo sesungule uhlelo lokuhlaba abantwana abangamantombazana ijekiseni lokuvikela igciwane elibangela imvukuzane yomlomo wesibeletho ele human papilloma virus HPV kubika ubathabile Masuku.
Abantwana abahlatshwayo ngabaleminyaka engamachumi kusiya kuchumi lane njalo bazabe behlatshwa ezikolo lasemtholampilo esemzini wakobulawayo. Okhangela ezempilakahle edolobheni lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uthe uhlelo lolu luqala namhla njalo lujonge ukuvikela umkhuhlane wengulamakhwa yomlomo wesibeletho. Uthe umkhuhlane lo yiwo osubulala omama kakhulu yikho sekuthethwe amanyathelo okuthi uvikelwe ethi abantwana laba bazahlatshwa ihlandla lesibili ngemva komnyaka.
Kusukisela lamhlanje mhla ka-14 May kusiyafika mhla ka-18 ngolwesihlanu abogatsha lwezempilakahle kahulumende behlangene laba ezempilakahle abamakhansili kugoqela kunye lobulawayo bazabe bephumile bekhankasa ukuthi bahlabe abantwana abaleminyaka esuka kwelichumi kusiya kwelichumi lane 10 to 14 years amantombazana behlatshwa i-vaccine ukuthi bavikele umkhuhlane we cancer yesibeletho umlomo wesibeletho ekubizwa ukuthiwa yi cervical cancer bayahlatshwa ivaccine le evikela ihuman papilloma virus ebangela insumpa ibangele le cancer yemlomo wesibeletho kunye leminye imikhuhlane le.
Udokotela Sibanda wengeze wathi ijekiseni le isike yasetshenziswa kwezinye izabelo zelizwe ethi akulabufakazi bokuthi ilakho ukubangela eminye imikhuhlane.
Mnyaka yonke sesiyabe sibahlaba ukuze sibone ukuthi lo mkhuhlane womlomo wesibeletho uyehla ngoba sokutholakale ukuthi lo mkhuhlane ubulala omama kakhulu kuma cancer wonke abo mama yohamba phambili. Lo wekensa yomdomo wesibeletho ivaccine day isike yazanywa eziqintini ezimbili ezigabeni ezimbili eBait Bridge la kwesinye isigaba esemashonalini nibona ngani kokoseke Chitungwiza ikutholakale ukuthi ayila ma side effects abalulekileyo kumbe atheni siyazi ukuthi yonke into engena emzimbeni evele ingahlala emzimbeni ilakho engakwenza ukungajwayelekanga umuntu angezwa ubuhlungu khona okuhlatshwa nje abanye vele siyakwesaba kodwa okuliqiniso yokuthi le injection ngathi ivikelekile isefu abantwana kubonke abaphume bayehlaba ngoba ibavikela emikhuhlane emkhuhlaneni oqhakathekileyo kakhulu.
Uphenyo olwenziwa yi-Information Center on HPV and Cancer, i-HPV Information Center ngomnyaka ka-2017, luveza ukuthi ngomnyaka ka-2012 inani labo mama abangaphezu kwenkulungwane, i-1,451, babebulawa ngomkhuhlane lo ngomnyaka, kodwa inani lelo selaqansa. Omunye umzali wakobulawayo unkosikazi Jennifer Kaoma, usola ukuhlatshwa kwabantwana ethi bona bakhula bengahlatshwa njalo inengi labo selikhule lakhokhoba, kodwa bengagula. Uthi njalo abantwana abaningi bayagula okungaqedakaliyo ngemva kokuhlatshwa.
Akuhambi kuhle ngoba singakhangela thina ukukhula kwethu akuzange kube khona izinto ezinjengazona lezi ukuthi kuyaprevent i-cancer ngoba i-cancer sasiyibonele ebantwini abakhulileyo ogogo ngoba nxa sokupreventwa so sokungani izinto ezilethe umkhuhlane ngoba ngingakhangela futhi ama-injection labanye abake bawahlabela abantwana abanye abantwana bagulisile abanye abantwana bafeyinta bayenza njani so thina njengabomama vele sesingani vele kasisakuthakazeleli ukuthi abantwana baphonge hlatshwa bekhlatshwa ye bangahlatshwa kodwa sokungani kusinika i-question mark ngoba vele ama-injections amaningi aselima zabantwana.
Umnumzana Innocent Dube ohlala eNkulumane uvumelane lokhawoma ethi kumele kuqale kwaziswe uzulu ukuthi kuhlatshelwani ukuze babe lolwazi ethi njalo abantwana bavame ukugula ngemva kokuhlatshwa.
Mna mvumelani le nto yona le ukuthi abantwana kumele bavaccine to against i-cancer. I-cancer yakho nivela ngapi? Yinto yokuqala abantu kumele bayidingisise. Ngosikhathele lapha abantu lokhu behlatshwa ama-injection angapheliyo le mkhuhlane yakhona lokhu isanda kutsho ukuthi khona lokho okuthiwa kuyavikela yikho kwenza ukuthi abantu babe le mkhuhlane. Cela ukukhuluma endakwekele ka-test ngoba kula muntu ongaphanga ukuhlatshela umkhuhlane angelawo angazange awugule.
Unkosikazi kamongameli welizwe u-Auxilia Mnangagwa uyakhokhela ekukhankaseleni ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha elizweni lonke jikelele. Ngomnyaka odluleyo, umphathintambo wezempilakahle usungule amanyathelo azathathwa lilizwe ukulwisana lomkhuhlane wengulamakha yesibeletho abizwa kuthiwe yiZimbabwe National Cervical Cancer Control and Prevention Strategy. Lokhu kuza kwenziwa kuze kuyemiswa ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Kweze nguqu lamhlanje uqale kuhle umqeqeshi omutsha weqembu leDynamos uBig Zuze lobanje evuma layo ukuba ubhekane lomsebenzi onzima ukuze aphakamise iqembu leDimbare elona eliqale kubi emidlalweni yalo yalonyaka eKasilaga Premier Soccer League. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leDynamos linqobele Bulawayo Chiefs nge-1 kanyaya emdlalweni wakuqala uzuze nguyozibambe esidukwini. Njalo ekupheleni komdlalo lomqeqeshi uthe yena iqembu leli belivele lingadlali kubi kwimidlalo edluleyo kodwa obekuswelakalayo ukuba lilithele emambuleni ibhola.
Sivele sidlala kuhle sisiba lamathuba amaningi emidlalweni yonke ebesiyidlala kodwa impumelelo yiyo ebisiphika. Usasenzima umthwalo esibhakane lawo njengoba nje siqala kodwa sizachona khona sisebenze gadalala ukuze siye phambili njengeqembu.
Uzuze ube umsekeli ka Lloyd Mutasa yena osephiwe isikhundla sokuba ngu-technical director weqembu le-Dynamos loba nje abalandela umdlalo wenguqu besithi kufana lokuthi uxotshwe ngezindlela eziphansi ngemva kokuba leli qembu liqale kubi imidlalo yalo yalonyaka. Kusenjalo phezu kwengalane yemiklomelo iqembu lenkiyezi Platinum Stars liqhubekela phambili litshaya eziwayo njengoba linqobe le-Capes United nge-2-1 ngesonto. Limpumela itsho ukuba iqembu lenkiyezi selikhokhela ngemiklomelo emithathu phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engamashumi amabili lathoba munomunye, ikanti lihlezi endaweni yesibili le-FC Platinum lile miklomelo engamashumi amabili lesithupha ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqa leqembu le-Triangle kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Iqembu le-Highlanders liyaleli lokhu lisendaweni yesithathu loba nje libe ngutshikilobhanqa 0-0 leleyada njalo lile miklomelo engamashumi amabili lanye. Kuthi endaweni yesine kule qembu le-Chicken Inn lona libe ngutshikilobhanqa 0-0 lele-Chapungu njalo lile miklomelo engamashumi amabili. Emsileni wengalane kule qembu le-Mutare City elile miklomelo yisikhombisa njalo libe ngutshikilobhanqa 1-1 lele-ZPC Kariba. Kuthi phezu kwalo kulamaqembu amathathu ale miklomelo eyithoba munomunye njalo lawa ngabalisa ele-Shapani Mine, ele-ZPC Kariba kanye lele-Chapungu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Tuna lami insizwa etabuka echolocho uzinjazi amluma ehlabela ke kamnandi egqiba uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Umeli weHarare West edalele parlamente ongowe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Jesse Majome uthi uzancintisa kukhetho lokudinga umeli walesi sigaba elilunga elizimeleyo. Ibandla le-ZANU-PF liqhube ukhetho lwalo oluphindwayo olwama-primaries kule ngxaki ezithile. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.